Lem Hlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 21 kuNkwenkwezi 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthetho ndaba kamanje namhla wedlulisele phambili ukuthethwa kwecala eletheswa umsekeli kamphathintambo kahulumende obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro elokweba impahla zokulima. Kulabesifazana abahlanu abathi bathwele nzima elizweni le-Oman ngokugqilazwa lokudlwengulwa, ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo.
Engikhona bangirepha, bayenza konke ubaba wakhona konke labantu abakhe vele bayandihlukumeza, bayandirepha, bamvalele, bendlise konke ledoti yabo. Ngikhuluma kunje kathesi mbalekile, ngicatshile kwenye indawo, angikwazi ukuthi ngiyena.
USikhosana Buhlungu, umculi ulengoma entsha ebizwa ngokuthi Khiwa, ekhangelelwe ukwethulwa ngenyanga ezayo.
Sabenziza Hlanga, sabenziza Khiwa, yimdo, yimdo. Ngithole ngokuthi uNkulunkulu umphakamisile, wafaka kulezi zinto esengikile. Sengijona ukupheka le mahhovisini lapha, lamanje izigabhela kangingabona ukuthi ayisho kule tinto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umsekeli kamphathintambo kahulumende obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro, obotshwe izolo esetheswa icala lokweba impahla zokulimisa, umiswe phambi komthethwandaba namhla odlulisele ukuthethwa kwaleli cala ngomvulo ozayo, okutsho ukuthi uzalala esitokisini kuyona le impelaviki. Kubikwa wathatha ngaphandle kwemvumo amasaka omqoba, inhlanyelo, lomumbu, leyembhida emningi kakhulu kunyanga ezimbalwa ezedluleyo, wazithengisa. Impahla lezi kwakufanele zincedise abalimi kuhlelo lukahulumende, njalo zazivela e-Grain Marketing Board eMashonaland Central. Abesifazana abahlanu abathi bathwele nzima elizweni le-Oman ngokugqilazwa lokudlwengulwa, ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo. Abesifazana laba bahamba kulelo lizwe besiyadinga imisebenzi, kodwa sebekhathazwa yilabo ababaletha kwele-Oman. Intatheli izindaba yethu Ezra Chisa Sibandayo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amantombazana la asuka ethenjwe imisebenzi kwele Dubai yilabo ababikwa ukuthi bayadingela imisebenzi ama-agents ngesiNgisi, kodwa bazibona sebese Oman. Unkosazana Sindison Leya oleminyaka engamashumi amabili lanhlanu 25 uthi ufike kwele Oman ngozibandlela lonyaka.
Ebesithi ngiyakuhambisa uyosebenza kwenye indlu, uqeda usebenze kuyo ama-working hours angikhona. They were very long way ukuthi uyakwazi ukuthi ulale maybe 3 hours uphinde uvuye futhi uqase ukusebenza. Ungayala bebesithi bayakuthengisa bekuhambise kwenye indlu enkulu kulaleyo osebenza kuyo. So sise-ofisini khonapho bebedimanda ama-2.5 ukuze besiyirelease. So imali yangkhona.
Omunye obalekileyo njalo esikhuluma la ecatshile kwenye indawo kulelo lizwe ngunkosazana Bongi Dube oleminyaka engamashumi amabili lambili 22 uthi usekhathele ngokubhinywa.
Siyacela abazali bethu ukuthi khona lisincedise, kunzima lapha sahamba sithi siyodinga impilo, kodwa kunzima basithathele amapasipoti, asilalutho, basiyadubeka lapha. sicela lisincedise le government ingenele sicela isizwe.
Unkosaze Nobuhle Dube uthi wayetshaywa bemenza isigqili sabo njalo beselungiselelwa ukuthengiselwa omunye wesilisa ngoba engafuni ukudlwengulwa.
Wahle vele wazonda wangithethela ukuthi ucela ngimnike ifoni yami yonke into engeyami ngimnike. Waqeda lapha wangitshaya engitshaya ngezibhakere ngiphantsha engidrega. Waqeda wasivalela wathi akasinika ukudla akasinika amanzi until sizasibhadala imali yakhe. Yikho lapha sasibonile ukuthi kungcono ukuthi sibaleke. Sasesibaleka sathola indawo encane yokuhlala but asikwazi ukuthi si-safe yini ngoba siyakwazi ukuthi bayasidinga okusirasi. So ngisicela uncedo.
Ukhala ezimathonsi uNkosazana Mabhuli Ncube osuka koBulawayo leminyaka elishumi lasitshiyagalolunye 19.
Hayi lapha engikhona bangirepha bayenza konke ubaba wakhona konke labantu abakhe vele bayandihlukumeza bayandirepha bamvalele bendlise konke le doti yabo. Ngikhuluma kunje kathesi mbalekile ngicatshile kwenye indawo angikwazi thingiye ngaphi.
Unkosazana Rumbi Chuma uthi bafuna imali ukuze bamkhulule njalo ucela usizo kunina.
I talk to them like I can't raise the 2,500 they need. So they said so I pleaded with them if maybe they can adjust it. So they adjusted it to 1,500. Mommy, can you help me with that? They said if I give them their 1,500, they will allow me to go. I have only 15 minutes to chat with you, so can you please respond?
Hambisa amantombazana la abase Harare banqabile ukukhuluma le Studio 7. Kodwa uNkosazana Monica Mtswanga umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko lokusakaza uthi uhulumende wakhe yole mizamo ayenzayo yokuvikela ukuhanjiswa kwamantombazana e-Oman.
Particular issue which is being dealt with from government, that's what I can say. But it's dealt with, we are making sure that our people cannot continuously be cheated by ruthless people. But in terms of telling you exactly what is being done, that's why I want to give you the permanent sector for foreign affairs.
Unobhala jikelele ogatsha lukahulumende weZimbabwe olubona ngendaba zangaphandle kwelizwe uthe silobele ihhofisi yakhe imibuzo ngalolu daba ukuze aphendule. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Izakhamizi zeGaranyemba eGwanda zithi zixotshe umphathisikolo weGaranyemba Primary ngolwesibili zimethesa icala lobuqili ngoba ibikwa iqambele amanga inhlanganiso ezimeleyo eyamadonors e-Edu Foundation ebibhadalela intandane imali yesikolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Lanxa imali yama-school fees i-R130 nge-term kulesi sikolo kubikwa umphathisikolo unkosikazi Audrey Moyo ejele inhlanganiso yamadona uthi $20 okuyimali elingana le-R300 wazetshayele inesikhewini. Inhlanganiso yabe-Edu Foundation esiza abafundi abaswelayo ngokubabhadalela imali yesikolo ibibo ilahlekelwe ngamadola emelika angama-$350 i-$350 kulandela lesi sehlakalo. Umnumzana Godfrey Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yabazali beGaranyemba Primary utshele umsakazo we-Studio 7 uthi ngempela bamxotshile umphathisikolo. Sixoxe lo sobhuku umnumzana Mlamuleli Moyo othi ukhanya sengathi kunengi unkosikazi Moyo angaqhubi kahle kungakho bemkhombe indlela.
Ukhanye kulobusela emalini zedona besincedisa kuzo abe-H Foundation ngoba kukhanya esebenzisa amarisithi angikho esikolo angikho emthethweni njalo kukhanya kukhona okuningi okungavela ngemuva. Njengoba abazali becabanga ukuthi hhayi kungcono asuke esikolo kwenzeka ukuthi kungabi leyinye information acina ayiveza mane ayidala cina icathise ubufakazi esikolo. So yikho hhayi abazali bethekho naye angcono aphume nxa vele kusenza ayedinga indawo kwezinye isikolo hathi eGaranyemba.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila ka-13 eGaranyemba.
Kuliqiniso sibili ukuthi bamxotshile abazali. Ngithe ngifika nje ngithola umbiko nalowo ngasuka ngakhona ngafika ngabona yena uChalimani ekhuluma ngakho wayengitshengisa lama minutes akhona ukuthi abazali bathe kabasamfuni uHedi ngoba kukhanya kulezi mali ngiyabona ezamafizi angasihambisanga kakahle kwafika esigabeni sokuthi hayi abazali sibili bathi kahambe.
Umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni, uthi iningi labaphathi bezikolo lilakho ukulingeka ngenxa yeholo labo eliphansi.
Silusizi ngesehlakalo esinjalo nxa kukuthi senzakele. Ababalisi kathesi sebehola imali encane kakhulu, wena ungathi ungaholi lutho ugcinisa inkalakatha zemali. Asikhuthazi ukuthi abantu badle imali zabadala or ezesikolo, but sikhuthaza ukuthi uhulumende angezelele ababalisi imali kwenzele ukuthi bengahlela zinhluphe ezinjalo phambilini.
Unkosikazi Moyo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba esithi sikhulume labakhulu bakhe kugatsha lwezemfundo. Umnumzana Taonga Nandoro, oyisikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi basaluphenya udaba lolu. Ababalisi bahlezi bekhala ngeholo abathi liphansi, besithi bafuna ukuhola amadola emelika angaphezu kwamakhulu amahlanu i-$540 ngenyanga ukuze baziphilise nemdeni yabo. Kusenjalo umbaliso yedwa labafundi ababili esikolo seGaranyemba Primary bathola ngalebe legciwane le-coronavirus kuliviki. Kwathaba lethumi lambili abagoqela abafundi besikolo sesilonga uward 15 eGwanda South, labo batholakala bephethwe ileli gciwane. Umbiko okhitshwe lugatsha lwezempilakahle ngolwesine uveza ukuthi elezansi emandebeleni lihamba phambili ngenani labantu abahlaselwe yileli gciwane, lona eliphethe abantu abangamakhulu amane 400 okwamanje. Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuthi aqhubekele phambili elandela iziqondiso zokuvikela lomkhuhlane njalo ahlatshwe iJackson ye-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sizwe umbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Izigidi zabantu bakwele Ethiopia ziqhubeka zihlaselwa indlala ngenxa yempi. Langesikhathi sokuthula abantu ezigabeni ezihlaselwe kakhulu bebezaludinga uncedo lokudla ngoba sokuleminyaka emithathu kungelazulu lesivuno eseneleyo. Kodwa ngenxa yokulwisana kwamabutho kahulumende ephathisana lamabutho omanyano wesigaba labenhlanganiso ye-Tigray People's Liberation Front kumbe TPLF sokwengezelele umumo obuvele umubi. Umanyano we-United Nations uthi abantu abedlula isilinganiso sokungamachumi ayithoba munwemunye ekhulwini 90% abesigaba se-Tigray esilabantu abayizigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million badinga uncedo ngesiphangiphangi.
Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Namhlanje kweziphathelane labesifazana siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lonkosazana Roselyn Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe by Economists and African Democrats, i-LEAD, elikhokhelwa ngowesifazana. Kambe owesifazana engalibusa yini eleZimbabwe?
Sithina njenge-LEAD, thina silo president wethu uLinda Masarira ungumuntu ongifasi. Sibuye ku-national chair wethu ngumuntu ongifazi othi uCaroline. Sibuye ku-secretary general wethu ngumuntu ongifazi futhi uPrecious. Usikhulumeli ngumuntu ongifazi futhi uRoselyn Ncube. Ngikho-ke sifuna ukuzama ukuphakamisela abafazi ke bebambe labo izikhundla ezaphezulu abangaseze baziphiwa ngamadoda singangena kwamanye amaphathi. Ngakho-ke sithi khona abantu, buyani livothele i-LEAD. Ubuyani lisivotele lonke, liyekele ukuvotela amaparty ngokuthi bayaziwa. Singathi popularity ngesikhiwa sithi hayi kasivoteleni lithi sivotele umfazi. Sivotele umfazi obe nguyo obambilizwe. Kathesi singakhangela amazwe wonke aba njengabafazi siyabona ukuthi azwe laphumelele. Njenge German sibona ukuthi khona kule stability noma ku currency yawo imali yabila amandla. Ngakho ke siyabiza ama fellow women ethu ukuthi please buyani sivothele umuntu wesifazana, buyani sibambane, buyani siyakhilizwe lethu singabokhangelana phansi ukuthi ngokuthi ngunaka amandlo ngokuthi ngusta hi singakhangelani phansi akasikhangelani njengabantu abakwanisa ngokuthi sizwa ukuthi khona noma ngama esindebeleni sethu ukuthi umuzi ngumfazi yithe siyakhile imizileyo yithe siyimisileyo ilizwe lelimiswe ngabafazi.
Yiziphi inhlelo elizasungula elibona ngani zingathuthukisa impilo yabesifazana lamantombazana labasakhulayo, njalo kuyini elingakuxwayisa ukuthi uhulumende ukhona engakwenza ukuthuthukisa umnotho welizwe?
Singafuna ukukhangela nje ngendawo yezemfundo. Umntwana oyinkazana nguye ezingazani usalele emuva, nguye sizazama ukumphakamisa umntwana oyinkazana. Sibona ukuthi khona akula ma-child marriages, sibona ukuthi akula bantwana abayendiswa bengafuni, sibona ukuthi akula mntwana oyinkazana othathwa nje kuthiwa khona yena uye nguye oyebhadala ingozi njenge esintwini sethu esingamathi nje ngama-cultural ama-barriers. Saka yikho khonokho esizabe sikubona futhi ukuthi khona abantwana bethu angamankazana besukunyiselwe befanana labafana, bengaba ngabafana labo futhi kufuze besukume kodwa besukume nje bebanye lamankazana. Sibone nje ukuthi khona izikolo zonke abantu ziyabe affordable, abantu bonke bekwanise ukuyebhadala, abantu bonke bekwanise nje ukuthi uhambise abantwana besikolo, bangafunda enze umbhoda nje ukwanise umuntu wonke nje. Umhlabathi uzaphuma umuntu wonke, umhlabathi awusezuphukhethwa, umuntu wonke uzabe kwansi ukuzilimela, umuntu wonke uzabe kwansi ukuphumisa ukudla okukwanayo lemuli yakhe, ukudla ozahambe ukuthengisa ngokuthi sibona ukuthi khona abantu bonke bafuze bencediswe, kungabe ngama fertilizers, ngama tractors okulimisa inkomo, umuntu wonke kwansi ukuthebele ezimele lemuli yakhe. Ngakho ukuhambisa umntwana nesikolo akuseze kube inkinga nje, kuzabe into elula nje ukuthi kona umuntu wonke abekwanisa ukuhambisa umntwana akhe ngapi esikolo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Roseline Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrats iLead, esixoxelayo eseHarare. Ngengelichiye okwesikhatshana ezandleni zika Chris Gandeh we Studio 7.
Lingalichona njani izulukandaba, siyadibana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga lami ukwamukela kulolu hlelo ngibikelwe namhlakazi labalaleli.
Ubona njani umumo wezomnotho?
Eqinisweni leli lizwe into othiwa ngumnotho sokungamaphupho kuphela, akusela mnotho ongakhuluma ngawo. Abantu nxa bekhala kabazenzisi ngobana impilo isilukhono ongakaze ukubona. Akulanto ethengekayo, akulanto ebambe kayo, zonke izinto zakhona seziqanse amaqaqa ngenxa yokuthi nje akulalutho, akulamali, akulamsebenzi. Yona le imali okumele ibe imali esetshenziswa ngabantu isilahlekelwe lizinga lokuthenga lona ibhondi lelo. Sesibuyela emuva lapho esavela khona 2007 2008.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uke wathena akhona amankampani akhanya esebenza lamazwe aphetsheya ukuthi intengo yokudla lempahla iqonge ezitolo kungakwenzakala yini?
Angithi nguye umongameli, nguye ophethe intambo zokubuswa kwelizwe leli. Angithi kumbe zinhloli zakhe ziyamtshela nxa kukhona okukhona. Kungani bengachazwa bona babantu nxa besephula umthetho nxa kulomthetho onjalo? Yindaba bengabotshwa bahudulelwe enkantolo? Udubo ngohulumende lo layena lwana owedlulayo yikuthi izikhathi zonke bathola ithuba lokugcona abanye abantu bona bengaziboni ukuthi benzeni. Kanti bona labo bantu babelamandla anganani adlula awakhe alawo okubusa ilizwe leli. Nxa lawo mankampani esenza khona lokho kutsho ukuthi phela yena njengohulumende mbe uhulumende lamkhokhelayo ngala msebenzi ngala ncedo amandla akubonabo abatshoyo. Kodwa mina kangikholwa lokho, ngibona engathi okwenza ukubana izinto zonke lezi zibe yilokho eziyikho khona yikwehluleka kwakhe uhulumende ubeka phansi imigomo kumbe ama-policies aqondileyo abambekayo azwakalayo, hatshi lokho esikubonayo kwelinye ilanga ungathi ngamandlwane. Asoze ukuthi namhlanje amabhanga angakweledisa abantu imali dukuduke kuseni kusasa, hhayi ayisikho kade sikutsho. Kwini ngubani ongabuya azolungisa afake imali yakhe endaweni enjalo? Ngoba ukubuya kwamakampani ukuthi bazohlanyela imali zabo lapha kufuneka kube yindawo ezwakalayo ezavikela labo abafaka izimali zabo. Mina kanguvumi lokho, kangukholwa umongameli lamandla kabachaze abaveze sibabonela athi abantu abasifaka ebunzimeni. Iningi lethu sithi ubunzima esilabo esibhekane laba sobamakampani asobangaphandle kwelizwe ngobubangelwa yikwehluleka kukamongameli lohulumende wakhe lebandla lakhe elibusayo.
Umumo okhona ubona ungani uzaba lomthelela na kukhetho oluzayo?
Iye, kumele umthelela ube uzakuba khona sibili ngoba nakati abantu phela baya bevuleka amehlo lengqondo ngokuhamba kwesikhathi. Ukhetho lolu okade lukhona lwendawo lolu kuthiwa lwama-by election ngibona ngathi yinkomba nje ukuthi ngomnyaka ozayo inkonyana ezawuchitha umuthi kula madoda. Njalo kati-ke ngibona ngathi vele udubo lokukhethwa yikuthi uhulumende lo libandla lakhe kabakunaki konke khona lokho, bazazama ukusebenzisa indlela ezingayisizo ezitholakala esisekelweni sombuso ukuthi bahlale bese emandleni okubusa. Ngoba eqinisweni abantu lapha kuleli lizwe badakekile. Sengisitho labo bona laba abathi basekela ibandla lona leli elithi liyabusa lona libhildize abadakekile. Ngoba indlala isishaya sonke, ukukhwela kwempahla isishaya wonke umuntu, kuswelakala kwempuphu ezitolo kushaya wonke umuntu. Ngakho-ke ukuthi usekele ibandla elinjalo ukufelwa ngabantwana la ubulawa yindlala kungathengeki lutho, uyabe ungumuntu onjani ozabambelela entweni enjalo? Ngibona umthelelo uzaba khona abantu sebekhathele ngalaba bantu. Abantu bangesaba ukukhuluma kodwa iqiniso kumele likhulunywe. Abantu bakhathele ngohulumende lo, njalo abantu abaningi ngibona bazimisela ukuthi alubuye ukhetho lwangomnyaka ozayo uza kukha phansi umngane ukhona lo undoda lebandla lakhe lohulumende wakhe.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyavalelisana-ke balaleli kulolu hlelo lwanamhlanje.
Lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila.
Siyabonga Chris. Ngesizwe ingxoxo esiqhubela lomculi wegwamba enkayi uSikhosana Buhlungu ngengoma yakhe entsha esalungiswa ebizwa ngokuthi Khiwa, ekhangelelwe ukuphuma ngenyanga ezayo.
Zalezela manga phakathi komnyaka.
Kukhona umama osenipheka awuthandekile osebenza kusigesezeni ngusikhosana bendi washa ingoma kamtei. Ingoma le sesiyipheka sayipheka sasesiyikhiya halfway ayikabile vidiyo yami. So vela sihle uzantela inyangana lelandelayo ukuthi kuyekupheka siyiphuthise mama wami. Sithi khona uNkulunkulu kakhalalele sayizenze phambili sisiya phambili ukuthi Khiwa.
Lapha nxa likhuluma ngeKhiwa liyabe likhuluma ngobani?
yazi ngangitshele ni mama wami ngangitshele ukuthi khona sengizizakanya sengizizakhiwa ngitshele ngokuthi uNkulunkulu umphakamisile wasaka kulezi zinto esengizizo
litho ngokufanisa nje kumbe liqinise ukuthi ngempela sebelibizakhiwa
ngibele mama lapho ngikhona sengizona ukuthi le mahofisi lapha manje isikhathela ngabona ukuthi hayi sekulethinto ngabona sikuthi abantu basithi hayi usana uthina kirikatata
manje le ingoma ethi khiwa ungasitshela nje ichorus yangkhona kumbe ivesi ukuthi ihlatshelwa njani sibe kwazi ukuzayo
Sabenzizakhiwa yimlo yimlo so phambili anti lafana siyase kulama gokha avuma ngoba anti nga upheka sabe sengipheka ndabanye sengipheka ngedisa mphepho ukuthi kube mnani so ikwazithi amele ikuthiseke ukuthi nga wakayisa sifile kwethu yana mama ikhaya yana sizavulana nalo ntese yana iyandisa imota
yebo
iyandisa imota ngoba ile uNkulunkulu phakathi ithi uNkulunkulu kakhalalelwa uNkulunkulu nguye
Suhlezi kuhle khona ngapho kwenduna unkalakatha kumbe lokhu khumbule emuva
angaboni isupho kiyoengiyakhangela kube lothinto kakhulu kusuka laphana ngasuka khona
o awukhumbula umakhelwane owabachiye emuva
omakhelwane abana ngiyahamba ngiyebabona kodwa sengikhonisa lapha abangifake khona lapha
inkomo ziyazalana lo muzi uphelele
inkomo mama sezithi kudile ukuthi sezikhulisana ukuthi sezimele zandele inkunzi ngoba sezisukile kuba ngamathole yesesizanga sezimaqotshwa anytime ngoba sakhaya zivuya bezingamaphele ngazondla kuthe ukuthi zilungiswa njani zifake emadeleni umuzi wami mama amangamabi uNkulunkulu sibi ngiyambonga labantu abangisekele emzini wami ngibona sibili akuna problem lokhu kukhwentina kukuhle lapha
kukhona yini okunye okutholayo kulokho akuphiwayo zikhona inkukhu ozifuyayo kumbokunye
hayi inkukhu mama owakathesileke bendithembiseko zemvele ukuthi ngizazithiwa kodwa azikabuyi
kodwa kuyaphileka phela ngenkomo kuphela kumbe hhayi lokhu udinge inye inzuzo
loke ngiyabe ngifuna ukuthi ngizuze imali yangincedisa ngayabe ngifuna nje ukuthi abantu bami labo bazuze ithukelana ngoba ngawungumuntu ngeke uhlale phela ungaladola esikhwameni
kodwa kulezi nsuku tshona usenzani lokhu ushaya yini
magrosizile mama ngabona ukuthi zalandlela ukuthi hhayi usuhlweni kuphela ukuthi ukhangani ushaya esitaradeni uyakukhipha isithuze nasikuphakamisile angcono nxasiyacha kube lethiwo ukuthi umuntu uthole umdlalo wakhe ngiza kubonga ngokungaka kungcono lokhu yakho
kodwa bakubiza abantu emdlalweni yakho
sebeza kangibiza emthadeni laphana ngachaya hhayi bafika bambhadala sibili ngathenga umsisi lasikelela abantwana kwakukuhle kwakuda buchade yalapho etohwe la kunyangedululeyo
ungabachiyela liphi abalaleli nabalandeli bakho
ngithi balandeli baba abasemhekayo nje abathandekayo ngithi asiqhubekeni nokundithakazelela ebakwenzayo ekuqaliseni lamake ndithakazelela angani inkosi ngasikhokhela kungabi nomuntu ezasidabanisa aningangenisa phaa
ngiyabonga abahlonipheki lonke elangiholayo kumnyaka ophelileyo ngizobonga inkunzi zangikhaya ogajeni umfana wesikhosini umaji ngizobonga undanya ngomdimba umsebenzi abawenzayo ngithanda lonke bakithi umtetu ungankhuza uyahlonipha dala nkethe
kwami hey umndandila
lapho ke sizwe ingxoxo esiqhubela umculi wegwamba inkayi uSikhosana Buhlungu echasisa ngengoma yakhe entsha esaphekwa ebizwa ngokuthi khiwa ekhangelelwe ukuphuma ngenyanga ezayo bathi hayi abasoze besizwise nje uhlambana lwale ingoma ize iphume singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela Kulabesifazane abahlanu abathi bathwele nzima elizweni le-Oman ngokugqilazwa lokudlwengulwa ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo. umsekeli kamphathintambo kakhulumende mnumzana Douglas Karoro uzalala entolongweni kulimpela viki olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka.